court ruled that our president, Obed Masaore, be remanded at Chikurubi up to 20.
Umthethandaba usilo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yethu, uMnumzana Obed Masaore, uzavalelwa eChikurubi kusiyafika mhlaka 25 Zibandlela. Ngemva kokushawa walinyazwa kakubi. UMasaraure akakatholi usizo lokwelatshwa ngodokotela. Sithe sibuza bathi uzothola usizo lokwelatshwa kubodokotela abasebenzela ijele, kodwa akula qiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala. Njengenhlanganiso sixwayisa ababalisi bonke abangamalunga ethu ukuthi kumele bengalugxoki emsebenzini, ngoba uhulumende laye uqinise ikhanda engafuni lokuzwa izikhalazo zethu.
Responded to our demands as ART users.